Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtoya zomu se ola mugela emoye ni ngolesi tatu mshaka 5 kumkwenkwezi 2021 ngontunga milinku mo enda veni zekuseni la mshanje
mbona gami haba nesewe dule kule mshaba ukuthi kumbali yotuwe elizo zilanga esi ngati kona isedati zilanga elinyama.
Ivandla leMDC Alliance lisola leMDC thi ngokupasisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kudale leSenate izolo lincedisana leZANU PF.
Thina njengeparty besicebisile ukuthi amasenators avote amise ibhili leyo ukwenzela ukuthi ihluzisiswe.
Kodwa ibandla leMDC lithi amalunga alo awesifazana iwo avotelele inguquko ngoba iwathuthukisa. Kubhubheho yedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kube oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamachumi amathathu lane 34 belomkhuhlane lo. Lokho kukhweze inani lasebebulewe ilomkhuhlane seloke ufike kuleli laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1574. Asebetholakele belawo sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,327. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ichumi 14,440. Abahlatshwe esivili bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,821. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 452,191. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamachumi phose alikhulu 107,586. Ivandla leMDC Alliance selisole kakhulu ivandla leMDC thi ngokuvotela ukupasiswa kokuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe kudale leSenate izolo libambisane lamalunga eZANU PF. Amalunga eMDC thi alichumi lanye avotela weZANU PF evuma ukwamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu phansi kweConstitutional Amendment Bill No. 2. Bonke abayivoteleyo libhili bangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kuthi abavote besala ukuyamukela balichumi njalo bagoqela yena umkhokheli weMDC umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Morgan Komichi, umnumzana Kalipani Pugeni labanye. Abazi ngokwenzakalayo bathi uMonzora ubezama ukuvala abantu amehlo ngokwala ukwamukela libhili ngoba ubevele eselaye amanye amalunga ebandla lakhe ukuthi ayivotele encedisana leZANU PF. Abasola libhili bathi ipha uMongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo. Sixoxele ilunga leMDC Alliance umnumzana Prince Dube Gospanda.
Ilanga elibi ngaphakathi kwaleli lizwe, leli langa lizakhunjulwa okwesikhathi eside esilandelayo. Mbonakani abaningi sebedlule kulomhlaba ukuthi kumbali yethu njengelizwe, lilanga esingathi khona is a dark day, lilanga elimnyama. Ekuthini isikhathi esiningi akade silokhu sikuzamelela njengelizwe ukuthi asibeni lokuvuswa okutshengisa ukuthi khona intando kaZulu, intando yabaningi yiyo efunakalayo, hhathi ukuthi khona siphinde sibuyele laphana esiyake sithiwa khona sivuswa ngumuntu oyedwa. Lilanga elibi ngoba konke kukhombela ekuthini ngabantu abasebenzi babasebenzendlalela olwabo uthinda ukwenzela ukuthi lapho abahlezi khona bona kube comfortable. Akula lutho amaZimbabwean ayaluthola ngaphakathina kwe-amendment le edlule namhlanje naleyi enye yakhona esanda kwedlula. Konke kukhombela ekuthini kuphela sifuna ukubuthanisa amandla emntwini oyedwa. Akulasizathu esokuthi khona ojaji ikakhulu nxa kulojaji omkhulu osetshengisa ukuthi selamalanga angaphansi kwamaviki amabili ukuthi yena okusemthethweni owavotelwa ngeningi labantu baseZimbabwe kufuze ukuthi ngabe uya kuyaphumula. Bese kuthiwa khona hhayi sesengezelela iminyaka eminye ngu-5 umnyaka lo mnyaka engezelelwa isevisi yakhe. So-ke ngamafitshane osokukhona ukuthi i-independence ye-judiciary kayisi Seko.
UMonzora ungomunye wabalichumi abavote besala ukwamukela libhili lanxa abanengi abebandla lakhe beyivotele. Ungathini ngalokho?
Uyabona undoda lwana okuthiwa nguMonzora lwana undoda ngundoda ongamthemba ngakuyikuthi angikwazi ukuthi ngathi umuntu onjani. Akathembakalanga, ile mbali yokungathembakalanga. Akusimangalisi abaningi, ngingazi maybe iZimbabwe ingabe imangala okwakhathesi. UMonzora uvele wafakwa laphana ukuthi egcwalisiswe enye into eyayivele ifunwa yiZanu. IZanu yayikwazi ukuthi iMDC Alliance indlela yayimi ngayo ngabe asikhangelanga ukuthi khona kule nto yabomama ezifi ku-constitution kakula lutho olunye olukhona olukhuluma ngokuthi omama bangaphakanyiswa njani. Yisi yikufuna ukusivala amehlo, yikufuna ukuzitshaya umuntu ohlakaniphileyo obona ngani uZulu kaboni into eyenzakalayo ukuthi isivumelano sabo esasisukisela mhlawumbe ku-judgment ye-Supreme Court, not even ye-Supreme Court, ingaqalisela civil court ikhathana khona lo-constitutional court lukuze ku-petition ye-presidential election. Isivumelwano esagcwalisiswa nge-Supreme Court judgment ngendlela eya-interpretwa ngayo. So uMonzora nje angabe khuluma engani ngumuntu ofuna ukuthena right kodwa yena yabe sethena left. Kujwayelekile nguye, yikho kuba kwakhe kwakhe. Asisela opposition eZimbabwe, sokuyisikhathi sokubana amaZimbabwe ezilele lapho akhona khona. Emanyane ebe lombono omunye ukuthi lokho kasikho esikufunayo. Ambona ukuthi kusesengokwamabandla, sesibazi ukuthi ngobani abafuna ukugijima lelizwe bethatha bonke okwelizwe. Yonke inotho yelizwe bezibuthanisela ngesiyontsha santando kungena umuntu obakhuzayo because sebevuleli opposition yonke. So ke sokufuza ukuthi amaZimbabwe wonke emanyane ethi hayi lokho sokwasekwanele.
UMnumzana Prince Dube Gospanda ngumgcini sihlalo we-MDC Alliance yamathebeleland North. Ibandla le-MDC lona lithi amalunga alo awesifazana yiwo avotele ukuguqula kwesisekelo sombuso lokhu encedisana lawezanu PF ngoba kukhona ukuqakathekisa izifiso zawo. Lanxa libhili imumethe inhlamvu ezengeza inani labesifazana ezikhundleni ezifana lephalamende lakumakhansili, ile minye njalo imigqa esolwa ngabanengi efana lodaba lokuthi umongameli welizwe usezazikhethela abahluleli bemithethwandaba bengavivinywanga nguzulu lokubengezelela isikhathi sokusebenza lanxa beyabe sebenelise iminyaka yokuyaphumula. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube.
Tina njenge party vesi cebisile ukuthi ama senators avote amise ibhili leyi ukwenzela ukuthi ihluzisiswe sibone ukuthi iyahlanganisa na izidingo zethu zokuthi izidingo zethu ezimayelana lento zamajaji into zika running mate clause lalokhu okufunwa ngomama kodwa eqiniseni eqinisweni sekubuya ekuvoteni silibandla singathi asivumelani lo kumele khona kodwa omama phela kumele sinanzelele ukuthi bebengeke bavote ukuthi bazikhiphe eParliament. Siyananzelela ukuthi iconstitution yayithe indaba yokuthi omama babe ngu 60 kulowa house bangene njalo ku Senate bekumele kube into ephele ngokhetho luka 2018 kusiya ku 2023 bekungamelanga baphenduke. So njengoba omama bevota abaningi laba be MDCT bahlangane labanye omama beParliament ekutheni hatshi kungcono sivotele leli bill kwenzela ukuthi omama labo basale le representation eParliament.
Manje kulokuzwana yini phakathi kwalabo abavotele lomthetho lalabo abangawuvotela?
Into esinanzelela ukuthi bayenzile asila ke iqhubu esingaselaselalo njengebandla ngoba i-democracy phela isho khona ukuthi abantu bangavumelana kube lempumelo ephumeleleyo. Iba yimpumelo okumele ihlonitshwe ngumuntu wonke ilandelwe ngumuntu wonke. So osokusele ukuthi sime sonke njengabantwana beZimbabwe silandele khonoko okuphumileyo ngoba yikho okuvunyelwane yilabo abasimeleleyo edale leParliament. Kodwa ukuqakathekileyo esizama ukucebisa ukuthi ngesikhathi esilandelayo kumele umsebenzi wokuhluza amabhili lawa uqalisele kusaka kumakomiti ukwenzela ukuthi angahlanganiswa ngendlela le ibhili ebuye ihlangane ngayo. Izinto ezingakwanisa ukuthi sizivotele no sikwanise ukuthi sizivotele hatshi, lezo esizifunayo sikwanise ukuthi sizivotele ngoba zehlukene. Umsebenzi webhili le uqale kudala emuva ngale namhlanje sokufika kuvoti nje bese kuqediswa ngakho kubuye singathi ibhili ebuye inxele ngoba ibilokunenge esikufunayo lokubile kade singavumelani lapho.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla leMDCT. Amapolisa athi amabhasi amankampani lawo ezikolo ayavunyelwa ukusebenza nxa elencwadi ezaneleyo ezibalisa ubufakazi bokuthi ngakabani kanye lamaphepha we-registration aqondileyo. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi amapolisa aphambula izimota ezisebenza ngokungekho emthethweni kanye lamakhombi lamabhasi athwala abantu wona engabhalisanga kunkampani yeZubco njengalokho okufunwa nguhulumende. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi utshele uStandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi amabhasi lamakombi abhalise kuZubco kaweneli.
Well, siyananzela ukuthi lapha koBulawayo phakathi kohlupho olukhulu olwendaba ze-transport abantu batshayisa emsebenzini ukuze bayefika ezindlini bahamba nzima lanxa ekuseni bese emsebenzini bahamba nzima ngenxa yokuthi sinanzela ukuthi amabhasi lamakhomba kuZubco akhanya asemalutshwana abantu banenga kakhulu ayisenelisi ukuthwala abantu. Uhlobo futhi esilanzayo olukhulu ukuthi lali imjova ebisikhona ibisithwala abantu ibisenza ukuthi uhlupho lolu lube nganeno ngoba ibisenelisi ukuthi ithwala abantu masinya abantu bagijima befika ezindlini kusakhanya. Kodwa sikhuluma kade ngenxa yokuthi imjova le isiyavalwa namapolisa alimthoba bayithwalise nzima bayibopha sibi kakhulu eminye yakhona la iqinisa isenzo okungayisikho amapolisa abegcothana layo iqini ibaleki senza ama-accidents eminye yakhona la imthoba amapolisa futhi labo besebengaziphathi kuhle gcine sebeshaya ama-windscreen ama-button stick usifa ama-windscreen so ngokunjalo ke sikhuluma kanje yiluhlupho esilalo uzukho amabhasi akhanyalo kunzima ukuthi enelise ukuthi athwala abantu ngesikhathi ngokunjalo sokufanele izakhamizi ziyakhala kakhulu zithi uhulumende ufanele angenele avumele ukuthi le imthova esemthethweni engarejista ivunyelwe ukuthi isebenze ikakhulu besizathi labobhupta lapha labothova mbayiwa singananzela imthova yonke leyo labo-transit imthova ebinceda sibili kakhulu ukuthi incede uhulumende besofanele ukuthi kanti ngesikhathi ngalohlupho abantu abalala avumele lena le imthova abamthova ingene kuma-asociation nala basebenze bonke ingazimeli yodwa ngoba engathi izubukho yodwa la imonopoli yezubukho segcine into zubukho la uyakhulelwa ngabantu ngokunjalo-ke kulobunzima abantu basempilo zosengozini abanye sebevuke ekuseni kakhulu kusamnyama bangakutshaya izigebenga abanye batshayise laphana bami isikhathi eside ukuze befike endle bafika sokusebusuku so impilo zabantu sezisengozini ngenxa yohlobo lwe-transport
siyabona njalo ukuthi amapholisa athi wona awaqophanga amabhasi awezikolo lamankampani azimeleyo ungathi lokho kwenza kube ngcono yini kumbe vele udaba lolu lufuna ukulungiswa
well lokho kwenza uma umbe ngcono bavele sokulo hlupho olukhulu lokuthi besokuphume lapha enyuzini waphuma le manyuzipepeni kubikwa ukuthi uhlupho osolukhona ukuthi amabhasi awezikolo angathwali abantu amabhasi amakhampani angathwali abantu loko besokuhlukuluza abantu kakhulu kodwa nxa sokuyukuthi lamapolisa esitsho ukuthi hhayi lezi zikole zamabhasi zingathwala kwenza impilo yakhona ibe lula kanjalo ngoba bezivelisa kulobunzima sibi lobukhulu kodwa njalo esikunanzela silamanye amakhombi lawo futhi abethwala abantwana besikolo abehayiwe so engxela ukhona ongokunye okebeufisa ukuthi ngakuya amapolisa bayakunanzelela babona ukuthi kulungisisa ukuthi laba abantu abalezi mota ezithwala abantu amakhombi kumbe izimota ezihaywa ngabazali ngoba kulezi suku kulobudlwangudlwangu obukhulu abantu impilo yabantwana zisengozini so abazali kuba lula ukuthi babone kungcono ukuthi bahaye imota kumbe ikhombi ibathathi bahambise esikole bibalethe amapolisa ngawo umthetho la amapolisa bakunanzela khonokho imoto ezinjalo bazivumele ukuthi zihambe zithwale abantwana kwenzela into yabantwana zingabi sengozini ngoba eqinisweni imumo weze uhambisa lapho nzima sibili kakhulu
umnumzana Ambrose Sibindi ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association selikubonile na okusemaphephandabeni iphephandaba lechronicle lithi kule polisa elilaliswe esibhedlela eGweru ngemva kokuxotshwa ngumtshayeli wekhombi nabomo eKwekwe iphephandaba linye lithi njalo uhulumente usethethe amanyathelo okwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezikolo sokuyisikhathi sembiko yenu
sanibonani sanibonani bazali ekunuka lapho likhona kukhuluma ujongelihle bengifisa nje abazali bonke mhlawumbe onesifiso sokuthi inganakho mhlawumbe ngafunda ezikolweni abadala bathenga ama-Wi-Fi jengana ama-Wi-Fi esikolo kube nama-Wi-Fi esikolo abantwana bekwazi ukuthi ba-access i-intanethi bayifunde nge-intanethi ngoba othisha abaselalento kuthiwa i-school feeding i-school feeding saphela kudala kubeke i-new curriculum ka-2015 so sibuye sinake singabazali singakhali futhi ngothisha esithi namhlawumbe kune-strike abantwana kwi-intanethi bavula amavidiyo bavuke i-Google bavule yonke indawo abazoyithola information yonke information ikhona ama-syllabus wabakhona futhi akhona futhi nakwi-intanethi badownload i-syllabus bazogadwa i-syllabus 4-5 abadala malihlanganisa amakhanda ithenga ama-Wi-Fi abantu abeni bazokwazi ukuthi bafunde ukuthi zonke izikole ezikhona asingalindi uhulumeni akube neminye imizamo mhlawumbe esiyenzayo ngiyabonga kuleyo ndawo
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. izikolo zakwele South Sudan zivulwe ngomvulo ngemva kokuvalwa okomnyaka olenyanga ezimbili ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu kwele Mexico izolo ngemva kokudilikelwa libholoho lesitimela. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Umongameli Joe Biden uthi usesengeza inani leziphepheli eziza kwamukelwa lilizwe lakhe lonyaka lisuka kunkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 okulinani elabekwa ngumnumzana Donald Trump esangumongameli. UBiden uthi uhulumende wakhe uza kwamukela izipepheli ezedlula inkulungwane ezingamatshumi ayisithupha lambili 62,500 lonyaka. Uthi njalo ngomnyaka ozayo uza kweza inani leli liye ku-125,000. Lokhu kwenzakala ngesikhathi udaba lwabokuza olwe-immigration luhlupha eMelika njalo lusehlukanisa abantu ngemibono. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Into ebongekayo le ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi abaphuma from amazwe ongelanhlala kahle noma ama-drug infested communities esibona njenge-south of the border abavela emazweni anjenge-South America babuya lapha bebalekela zona lezi zinto, so ngithi hayi lokho kuzabanceda. Ngibona futhi ukuthi i-economy e-America has been brought up and created and led the world ngendaba ze-economics, ngendaba yama-foreigners or ama-refugees amaningi. Sibona lapho engihlala khona e-Ohio in the fall, I think for the esikhathi esidlulileyo umongameli u-Trump esembusazweni, abalimi abaningi balahlekelwa izifuyo, the agricultural products anjengama berries lama strawberries ngoba kwakungela abantu abasebenza emasimini to pick up izinto zona lezo. So ukungezelela ama refugees lokho, it brings in a new workforce plus abantu abavela from different countries ukuncedisa yona iAmerica ukuthi ihlale ibe phambili ngoba singakhangela ilizwe elinjenge China, they don't have a problem for population ngoba abantu babo the billion plus, so i-workforce yabo is readily available to produce izinto eziningi ukuthi labo babe phambili in terms of technology and economy.
Udaba lwe-immigration luqhubeka luhlupha elizweni. Ubona eluphatha njani uBiden njengoba sibona ukuthi amabandla lama-democracy lama-republicans ehlukene phakathi ngalolu daba?
Into le immigration esiyikhulumayo ekade ikhuluma ngama-presidents from Bill Clinton, George Bush, Obama, lakathesi uJoe Biden, sibona ukuthi in 1986 Ronald Reagan was the last president in America ukufaka yona i-blanket immigration bill eyaletha abantu abaningi ababengenanhlala kahle ukuthi babe le privilege to be passed to citizenship. So mbona mina kathesi umnumzana Biden ngathiwa sokule obstacle eyama-senator ngoba siyawona ukuthi ama-republicans lama-democrats bonke bale 50-50 senators. So kulo senator lo ovele West Virginia othiwa ngu-Joe Manchin, siyabona ukuthi ukucabanga kwakhe kungathiwa is more aligning nama-republicans, so yikho kusungathiwa sokuhlupha khona. But mina mbona ngathiwa umnumzana Biden by the fall this year kuyabe sekule immigration bill ele blanket amnesty for ama immigrants amaningi.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDC Alliance lisola leMDC thi ngokupasisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe kudalele Senate izolo lincedisana lamalunga ezanu PF. Kodwa ibandla leMDC lithi amalunga alo awesifazana iwo avotelela inguquko ngoba iyawathuthukisa. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.